Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kweza kusihlwa Mthwakazi ku Studio 7 ngesonto kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugqitshiwe umhlangano weZANU PF People's National Conference, kodwa kulombuzo othi wenelisile na ukubhula umlilo okhona kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parlamente. Silazo ezokholo, ezamasiko kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu weZANU PF owe National People's Conference ugqitshiwe edolobheni lakoBulawayo. Abanye besithi awusoze uqede ukudlephana okukhanya sokugxila njalo impande kuleli bandla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi ebambane. Waxwayisa njalo abangaba bephehla inzondano ukuthi bazawukhomba onotshwala. Udaba oluhluphayo kuZANU PF ngolokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMnangagwa engasuka embusweni ngo-2028. Lapho aphoqwa khona isisekelo sombuso welizwe, i-constitution, ukuthi kumele ehle embusweni. Yena uMnangagwa usetshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni isikhathi sakhe singanela, kodwa abasekeli bakhe baya phambili ngomkhankaso wokuthi kumele eqhubeke. Abanye bathi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga uyasifuna laye lesisikhundla, okuyinto ebikwa isiphehle ukufuthelana okukhulu phakathi kwabasekeli bakaChiwenga labakaMnangagwa. Kumaviki amabili edluleyo, isiphathamandla seZANU PF eHarare umnumzana Goodwills Masimiremga utshiselwe iwofisi kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana kuleli bandla. Sibuze igqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi ukuthi ubona umhlangano osanda kugqitshwa lo uqeda na ukufuthelana okukhona kuZANU PF.
Ayisiyo conference eyokhetho abayithi elective congress liyana bayenzayo ezamele ikhiphe ozathatha isikhundla sika sitting first secretary weZANU PF. Ngibona nje ayikuba mischievous kwabantu nje even within the ZANU PF ukuthi beqalise ukugijimisa indaba ye-succession, because ubaba uMnangagwa la nxa simchayela yena itheme yakhe kayikapheli, kanti umuntu uzakhitshwa njani esasanda ukuqalisa. So i-one thing nje engingafuna ukuthi ngiyi-observe ukuthi hayi, kanti sokungani sokuchitshwa sokuncane indawo upresident usanda kungena lo, but phambilini lapha yikho esifuna ukugayela khona ukuthi ngaso kufika ekhethweni elo kuthi ngubani osezamela ibandla leZANU PF, and that will be possibly about 2027. Lapho yikho kungaba lenkemenkeme yendaba, but lapha la mboni mina Nkomo, kuphongukudonselana nje kuyadlula lokhu Nkomo lo.
UMnangagwa ubona echiya mpela isikhundla njengokutsho kwakhe yini, kumbuzama ukuvala abantu nje kuphela lapha, kanti lo Chiwenga laye engaba esifuna yini isikhundla lesi?
I-credentials yakhe nxa ngiyikhayela mina, ubaba usesebenzile, nxa ekhuluma esithi hayi yena useqedile, mina ngibona ngani useqedile ubaba? Amboni mina ukuthi uzafuna ukuthi ethi 2028 echove ephambili. Chasi 2 years zinaweza uyabesefunani amboni mina Nkomo ngikhayela lapha siphedisa dak lapha uthetha abantu wahamba la beplaza lakhe batshengisa ukuthi uyalima inkomo zikhona ama leaders bahamba babona mina ngihlengi ungabona indoda isikutshengisa isibaya sayo hayi iyatshengisa ukuthi hayi indoda endoda ngesibaya ngisele ndawo lapha azahamba khona seritile ngumbono wami mina Nkomo ngikhayela khonoko ambona ngani mina bamqambela manga mina umdala ngibona ngani uyaphuma umdala but nxa ana decide ukuthi elalele omama laba bahlabelayo lama youth lawa I think it will be a big disaster both for his legacy and also for all those others ababhizi bedonselana ngingazi ubaba uthiwenga ukuthi angabe efuna laye there hasn't been any indications ukuthi uyafuna kumbe kafuni
umnumzana Pardon Tafumane ligqwetha sixoxela ekwelebhilitani sokusele iviki elosuku olulodwa kuphela ukuthi uZulu waseMelika ayevota kukhetho lokudinga umongameli omutsha ndawonye lamalunga amadala eParliamente omavili abalisa ele House of Representatives lele Senate kanye lenkokheli yezabelo ukhetho lolu luza kwenziwa mhla ka 5 ngolwesibili ngeviki ezayo abancintisa kukhetho lukamongameli ngunkosikazi Kamala Harris yena ozamela ibandla lamademocrats lo mnumzana Donald Trump oyebandla lama Republicans okwamanje unkosikazi Harris ungumsekeli kamongameli futhi uTrump yena uke waba ngumongameli weMelika kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma ngo-2021 ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden ababili laba baphakathi kokukhankasa bedinga usekelo ezigabeni ezibaluleke kakhulu ezaziwa ngokuthi ngama-battleground states. Indaba ezihamba phambili kulolu khetho zigoqela olwabantu bokuza bona uTrump athi uzabadudula ngobunengi babuyele emazweni abo enganqoba. Kulodaba njalo lwempilakahle yabesifazana ephathelane lelungelo labo lokukhipha izisu okuyinto unkosikazi Harris ayiqakathekisayo. Uphenyo luveza ukuba ababili laba bangutshikilo bhanqa. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho phakathi kukaTrump loHarris ngenxa yokuthi lokhu bengutshikile obhanqa kuze kufike namhlanje. Ngakho-ke ngokuhlaziya kwami ngibona sengathi asoze sibe kwazi ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho kuze kufike lolo khetho kuvotwe kubalwe ukuthi kungabalwa amavoti kulapho esikokuzacaca khona ukuthi ngubani onqobileyo. Okwamanje hayi izindala zombili.
Kumadale omabili eParliamente ungathi kuyacaca yini ukuthi iliphi elizanqoba kumbe iliphi idale eliza kuya kuliphi ibandla?
Ngibona sengathi amathuba mahle nxa uyiRepublican Party ukuthi uthathe iSenate ugcine njalo iHouse of Representatives. Siyakwazi ukuthi iHouse of Representatives ingaphansi kwama-Republicans, iSenate iye ngaphansi kwama-Democrats ngenani elincane kakhulu ngomuntu oyedwa sikubale kanjalo. Ngakho-ke amathuba okuthi ama-Republicans athathe iSenate sibona sengathi makhulu nxa sikhangela. Kodwa-ke kusengenzeka lokho kungenzeka. Kanti-ke amathuba ama-Democrats ukuthi athathe i-lower house, i-House of Representatives, aphansi. Kodwa kusengenzeka okungenzeka njengoba sikhuluma ukuthi ukhetho inyamazane eyongekho uzuliqede kuze kwenzeke izinto. Kodwa-ke lo ozabe enqobile ukuba ngu-president kuba lula nxa ngabe iparty yakhe njalo inqobe ku-Senate yabuya yanqoba ku-House of Representatives ngoba kwenza ukuthi inhlelo zakhe imithetho afuna ukuyitshaya akukwazi ukuthi akwenze lula kulanxa lezo zindlu zombili kumbe inye yazo iphethwe ngelinye ibandla.
amazwe omhlaba wona ngobunengi bawo singathi ukhona yini phakathi kuka Trump lo Harris afuna enqobe kulolu khetho kumbe sokusiya ngelizwe lapho
Kuya ngokuthi kuliphi izwe singalinganisa nje ukuthi nxa use Russia ufuna u Trump nxa use Ukraine ufuna u Harris nxa uyi European Union ufuna u Harris ngoba u Trump muzwe ekhuluma izinto ongazikhwabithiyo kanti ke nxa uyi Israel ufuna u Trump amanye amazwe ke lawo ayafuna u Harris kumbe u Trump kusiya ngokuthi iliphi lelo lizwe kanti kamanye njalo kakusaze kube lomehluko phakathi kobudlelwano balawo mazwe leMelika kungakhathalekile ukuthi ngu Trump kumbe ngu Harris kodwa amanye kuyaba lenguquko enkulu ngakho ke kuya ngokuthi iliphi lelo lizwe
umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwaseMelika Zimbabwe Kesingene kuhlelo lwamasiko
Sigcina amasiko
wethu
Owenze
Zilwanda bazidala lamukela kuhlelo lwamasiko Yilami umthombo sithembayo ukhiphe stube Lamhlanje ke lomnumzana Muso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu Baba Ngwenya bingelela abalaleli
Siyabingelela kuDube kubafakazi nakubalaleli
Ye, akusitele ye ukuthi kwenzakalani kusikhatshana nje esilandelayo kanye kukhona okuqathekileyo uza kwenzakala emathebeleni
kumele kudala nje ngokwezi kuyona nyanga esikhangelele kuyo bakuDube sivaya esikhumbuzweni sempile ebizwa kuthiwa yimbembezi bhaki eyagcina sibizwe kwathiwa igadadi ngenxa yomunye owayezibutho lamangiswa ebizwa kuthiwa ngugodadi yikho ke sikhangelele ukuthi abantu babe khona ngokuningi ngoba nxa ukhangela le mpi yenzeka ngomnyaka ka-1893 ngenyanga kaLwezi 15 November nje kwaba le mpi laphayana embembezi lapho kwahlangana khona ibutho lakithi ngempela libambene lebutho lamangisi leli elaliholwa ngumajor Patrick Forbes behambisana nalona uRose loyo obizwa kuthiwa ngu-CC John Rose
singathi-ke kolapho kwathunqa uthuli yebo
kwathunqa uthuli olukhulu kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi lapho laba amangisi babe lamadoda abalelwa ku-8,000 kunabantu ababephethe izibhamu lezi ezinde okuthiwa ngama-rifleman ababebalelwa ku-20,000 yikho ke sizwa kuthiwa kwabanjana kakhulu nabakithi nabo esizwa kuthiwa ngempela hhayi babengazibekile phansi
kulapho wavela khona ukuthi uvala ngebhejo asikho khonapho
kunjalo sibili ngoba kukhanya ngani amadoda lana ayele esigogoga lesi esibizwa kuthiwa emagna esiyiswa babethuza ngaso ngempela kwasho ukuthi amaqhawe akithi lawa asiceda ananzelele ukuthi into kuyiyona ekhafula ukufa iliyana yilapho esizwa kuthiwa bamemeza abanye bethi bap uvale ngebheji lokhu uvale ngebheji lokho ekungamaqhawe ngempela ayezimisele kakhulu bakuDube ngendlela yokuthi babekhetha ukufa befela ukuvikela isizwe nenkosi yabo
so ke kuqakatheke kangalani ukuthi kunanzwe khonokho
kuqakatheke kakhulu yikho lapho okwenza ukuthi umuntu azazi ukuthi ungubani futhi azi lokuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela indawo yakho njengoba liyabona nje abafowethu angifuni ngizwakale futhi njengomuntu ole-tribalism kodwa uzakhumbula ukuthi amakhiwo ekufikeni kwawo laphana asebenzisa abafowethu ababevela empumalanga ngapho esizwa kuthiwa kwakubaluleka kulamadoda mpela ayebalelwa ku-600 ayevela ngapha ebuchabuleni bencedisa ekutheni kwehlulwe amanye ama-afrika afana nawo siyabona impilo sesiyiphila namhlanje sibona sekulabantu abangalanhlonipho asebefika nje beqa imingcele bekwazi kahle ukuthi indawo lena ingabafowabo abangapha kulolu hlangothi lwasentshonalanga kodwa kunabantu abasuka bezithathela behlala angikhulumi ngezinto ezilamabhizinisi elapho kubonakale kulo mnotho khona bavele bazithathele ngendlela yabo lokho kwenza kube nzima ukuthi futhi into yakhona siyi-challenge ngoba siyabona nohulumente naye into yakhona akalandaba layo ukuthi kwenzakalayo esesize sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngoba iningi labantu abathathayo yilabantu abavele besehlangothini lalapho kuzalwa khona laba abangabaholi bethu lokho-ke ngempela kuyabonisa ukuthi kushuthi into yaqala kudala nxa kwakulamadoda abambisana namakhiwa ekutheni kwehlule abantu bakubo namhlanje labo bantu futhi yibo futhi laba abenza leyo nto esasiyilwanga lamakhiwa
Yes, uzakhuluma Ngwenya kodwa ke hayi isikhathi asavumi siyabonga kakhulu ukuthi kulathi namhlanje kuhlelo lwamasiko ungathindwa kusasa Ngwenya
siyabonga hlanganeni khona ngabonenbethu
ngithathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba umbuso ngwenya ingcwethu kwezamasiko asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lilami umthembo sithembayo uGift Dube
siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibona ngihlozi inkosi esithandekileyo. Sibonga leli thuba lokubana siyahlangana kumbe sihlangana singabaphilileyo kungumsa wayo inkosi esithandayo engakhathali ngokuthi sisona okungakanani kodwa usasinikile amathuba thina esikhona ubana siphile. Simonge simdumiseke uJehova ngalokho. Namhlanje ke kuvuselela umoya sizakhangela amazwi esiwathola eTestamenteni elidala njengokuloba kwaZakhariya okuyincwadi yokucina eTestamente elidala singakayi eTestamenteni elitsha. Sizafunda uZakhariya isahloko sokuqala sifunde indima nje ezimbili, indima yesithathu leyesine. UZakhariya chapter 1 verse 3 lo verse 4 kufundeka kanje verse 3 ke bayisho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sebaothi verse 4 ningabi njengawoyihlo abaprofeti bokuqala bamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi khepha kabalalelanga kabangiqaphelanga usho uJehova. Nanzelela lapho esibale khona kuZakhariya aluba yimi engangiloba ngangaqalisa nje ngoverse 4 ngilandelisele ngoverse 3 kodwa ungasenani amazwi ayafanana. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 4 abantu babantamolukhuni abantu kungathi bakholisa ukwenza izinto ezimbi. Liyatsho elizwi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Indlela ezimbi ngezinjani asiyo ndlela lezi kumbe ezameva kumbe imigwaqo legcwele amapotholo kungasikuthi izinto ezinhle kodwa ke indlela ezichuyo ilokhu okwenziwa ngabantu abathi bayaphila. Nxa uthi uyakhangela emakhaya labe sisuka khona esihlala khona sonke kulabazali abangabantu abadala kulabantwana abanye ngabasakhula abanye sebengabantu abadala kodwa abantwana kulezihlobo ezindala lezincinyane indlela zalaba bantu zokwenza ulutho kazifanani. Ezinye zinhle ziyabukeka ziyancomeka ezinye lawe uyazibona akula ndlela enhle elandelwayo la. Into enhle ukuthi yena lo hamba ngendlela embi uyazazi. Umntwana ongalaleli abazali uyazazi. Umntwana oyisikhiwi uyazazi indlela zakhe. Umntwana ongathumekiyo oqamba manga azantshontshe lezinto zalaba ekhaya omele size yena uyazazi indlela zakhe ezimbi. Lokuhamba ayiganga labanye angabuya azochuma ekhaya uphike ulandule ukuthi uvela kwenza ububi uyabe sazi ngaphakathi kwakhe. Phela indlela ezimbi kazisweli ukuthi kuvulwe imilomo ukhuzwe abantu kusa kwamalanga. Indlela ezimbi lezenzo ezimbi loma zenza uyazazi. Lawe ezakwe indlela ezimbi zingakayifika lemphakathini uyazazi. Bantwana lini elisakhulayo lungisani indlela zenu nezenzo zenu nibuyele kuJehova. Asikhuleke Thixo siphambule endleleni zokwenza kubi senze izinto eziqondileyo ukwenzela ukuthi lawe ubuyele kithi ngoJesu. Ngiyakhuleka amen.
sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo umfowabo kaCaptain Dlovu uMagodube uthi kungaba into enhle kakhulu ukuba uPeter akhokhele inhlanganiso elawula ezemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. Kubika uJoseph Njanji.
Udube uthi lanxa uPeter engazake batshele njengemuli ukuthi ulesifiso naso ukuba ngumongameli wenhlanganiso yezifa, yena ngokwakhe ngakuthakazelela lokho.
Kulelwa zoluningi ngebhola kuba ngcono nxa lilithwa ngumuntu owaziyo into ayenzayo kulo muntu othi alapha sekusebenza imali kuphela kungafase kufika.
Wengeze wathi ukuqakathekisa imali yikho sekubulele umdlalo wenguqu weZimbabwe.
Isitimu ngathi yadayilwa ngabantu abangasoke bhola. Iningi kathesi sebengena kubhola ngokufuna imali. Like abanikazi bama-teams babhadala forever, which is paid. Babhadala abanye abantu ukuthi benze into ezingasizo zebhola.
IZifa izaqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yayo entsha ezasebenza ngokugcweleyo ngomnyaka ozayo. Okwamanje lenhlanganiso iholwa liqula elakhethwa yinhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ukuthi liqondise inhlelo zalo mdlalo ngoba zazingahanjiswa kuhle. Lanxa bazancintisa bengakabhaliswa futhi laye uPeter engakatsho ukuthi uyazifuna yini isikhundla lesi, abalandeli benguqu abaningi bathi bafuna yena ngoba ululwazi olujulileyo ngomdlalo kanobhutshuzwayo nanku udlale waze wafinyelela eNgilandi ku-English Premier League. Sibuyele odabeni lukaDube. Lubaba useleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisithupha lambili 62, njalo uqale ukudlala ibhola esasengumfanyana efunda esikolo seSt Patrick's laseSobukazi. Usuke lapho wadlala kuqembu le-Youth Contact Center wasedlulela ku-Highlanders edlalela iqembu labasakhulayo.
Ngazifisa nxa sekholeji ngidlala ku-Highlanders namaholidays asesuka ke futhi sesiye ekholeji nasesibaikhoi akayeayeiura kona ukuthi ngizitarapha iphindura ukuthi ngizimanitransfera ngaye kwanda asuka-ke laphana ngasengiseplamto adlala khona ngale futhi.
Abadume okwamagama kwezenguqu ngakibo kaDube ngabafowabo abathathu uMadinda, uPeter kanye lomuyi u-Adam. Udade wabo u-Evelyn laye ube ngumgadli weqembu le-Highlanders Royals wobukhali. Lalapho engasadlali uDube uqhubeke ephatheka kwezemidlalo, wafundela ukuba umqeqetshi kanye lokuphatha abadlali umaneja. Kudala iqembu le-Highlanders belisaziwa kakhulu ngohlelo lokuziphekela abadlali balo besasebancane libalolonge ngobuciko babe ngumthwentwe ohlaba usamila. Abadlali laba baguqela uPeter, uBenjamin Konjera, uMercedes Sibanda, uWillard Khumalo kanye labanye. UDube uthi i-Highlanders isaselalo ikhono lokukhiqiza abadlali abalohlonzi olufanayo, kodwa uthi abalandeli bayo kumele babekezele.
Create less than patience ngoba o-coach esiba nawo they are good alright, kodwa nxa singela patience sifuna ama-results vele nje kuba nzima ukuthi u-coach ethi 1 year sesikhala sesithi i-team ayibe the cup. Uyadinga ama-players fanele sini go out ema-reserve nangaphilangaphi sibe labafana sibafake ku-academy yethu. For example, kathi sinjoba nje ubona i-team yona elekhona kugcele abafana bebhuzu nayo basekezandleni zethungana.
Okwamanje uDube uphethe isithupha sokuqeqetsha ese-CAF B lezinye ezokuba ngumphathi wabadlali u-team manager. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sizigqibe ngehlandla lezokholo namuhla sihamba lomculi osacathulayo oziviza ngebhinca lodumo. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha. Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyathokakala ngenkundleni zokuxhumana laphana kuFacebook page lami, ngiyathokakala ngasashitiphini yalodumbo, ngiyatholakala nakuTikTok futhi ngokunjalo ngiyalodumbo. Bese kuthi kuma-bookings mhlawumbe uma ngabe funa ukubhukha, ngitholakala kule nombolo 071 91 944 17. Ngiyafoneleka, ngiyatholakala nakuWhatsApp. Ngiyabonga kakhulu.
Ibhinqa lodumo lisigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano weZANU-PF People's National Conference kulo mbuzo othi, kambe wenelisile na ukubhula umlilo ovuthayo kuleli bandla? Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende eleCongress. Besilazo ezokholo, ezamasiko lezemidlalo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo, Nkololo Gwana kwamatukandulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.